Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hatheke leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u-7 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi esisodwa i-1 million kuphela na?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. But
inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices ekwele Melika ithi amalungiselelo okutshengisela e-United Nations e-New York City kusolwa umbuso weZimbabwe kuyona le inyanga asekusibanga esikude.
Sibathathele ithuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele sikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe.
Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama-civil society organizations bathi umthetho osalolongwayo owe-PVO Amendment Bill ungaphumelela ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla.
Usmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumeni nje kamnankakho kumele ukuthi uphiwe iwonini ukuthi khonokho abakwenzayo ukuvala i-civil space ku-dangerous kiyo i-regime kiyo uhulumeni kamnankakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi 1 million kuphela emhlaba wonke jikelele. Ugatsha lwezamanani iZimstat luthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa 908,914 elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lo mnyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana kanye laphetheya kolwandle. IZimstat ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 abazalelwe phandle kwelizwe belabazali abadabuka eZimbabwe. Lolu gatsha lubikwa lusithi ngesikhathi sohlelo lokubala abantu lwabuza ukuthi izihlobo eziphandle kwelizwe zingaki okwenza baphume lamanani la. Kodwa abaningi abakhulume leStudio 7 bathi abazange bababuze lumbuzo okwenza bengakholwa inani labahlala phandle kwelizwe elikhulunywa yiZimstat. Isabelo seMathebeleland South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphuma elizweni abayisilinganiso sokungaphezu kwamajumi amathathu ekhulwini 33%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga Mnumzana Gande. Ye, sibona amanamba lawa akhitshiweyo yiZimstat esithona yiwo amanumbers abantu abaphandle kwelizwe ingathiwa aphansi kwesigidi yemiliyoni. Hayi, mina mbona this is an accurate way of ukuthola i-enumeration yabantu abahlala ngaphandle.
Yona ikhona yini indlela obona ungani bengathola amanani angcono angatshengisa abantu ukuthi mpela bangaki phandle kwelizwe?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. Badinge bipartisan, ben triple partisan, badinge izikhundla ze-CCC, ZAPU, MRP, lamanye amaphi parties, bayenze commission, bahambe emazweni one by one, babiza abantu abavela khonapho eZimbabwe, bathi sikuleso sigaba o indaweni enje, kumele umuntu wonke abuye azo register, athole i-number etshengisayo iqiniso ukuthi abantu bangaki. So khonapho sithi hayi, mina ngiyibona i-number leyo iphuma iliqiniso, ngoba singakhangela futhi ukuthi ama-remittances abuyela ekhaya is close to 1 billion eyahambayo last year. So khonapho futhi i-enumeration ingayenzwa ngama financial service companies anjengo-Western Union, MoneyGram, Lani, yibo abakwazi iqiniso lonabo ukuthi abantu bangaki. And then kunjalo futhi it's always important masibone ukuthi ilizwe lethu lilabantu abangaki abaphandle. Ukukhuluma libuza abazali ekhaya lesihlobo is not an accurate number, ngoba abanye sebafa, abanye abakwazi ukuthi abantwana abaphumayo bangaki. Ngoba singaqalisa vele from 1980 abantu bephuma ngendaba zokuhlukuluzwa iGugrahundi lani, le 2008 laphana abanye baphonga ubhodla besiya overseas over chai double up, besiya khona le emazweni eMalawi, eZambia, eSouth Africa, Botswana, Namibia, Angola, kusiya njalo.
Elo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazo ebexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kwele Melika. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ekwele Melika eZimbabwe Diaspora Voices ithi amalungiselelo ayo okutshengisela phambili kwamahofisi e-United Nations General Assembly e-New York City kuyona le inyanga asefike emaphethelweni. Ithi lokhu kutshengisela abakwenza minyaka yonke yindlela yokuthi omongameli bamazwe atshiyeneyo emhlabeni jikelele bazwe ngobunzima obuthelwe nguZulu weZimbabwe. Linhlanganiso ithi lobu bunzima bubangelwa inkohlakalo esibhahile elizweni lonke jikelele, njalo isibangela lobuyanga ebantwini. Asizweni ingxoxo kamnumzana Damburai Kwekwerere, omunye wamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ngapha kwele Melika, njalo esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices, exoxa logena kumede Saidi weStudio 7.
I-United Nations General Assembly ikhona lonyaka, iqala mhlaka 18 kusiya mhlaka 27 yonale inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations e-New York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa nokulungisisa lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo lemhlabeni wonke. Mongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Lina-ke likhangelela ukuthi liyakwenzani-ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana bezizalwane zeZimbabwe silathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele sikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu umumo wayoyolize. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke jikelele indubeko esizibonayo ekhaya, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngezicelo zethu esilazo. Lo nyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthando wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwama-ofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhlaka 24 Mpandula e-New York, ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzana Nachamisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilapho?
Lapha isinxusa wonke umuntu oweZimbabwe oyenelisayo ukuthi abe khona e-New York abuye sihlangane sitshengisele sibaningi ngobuningi bethu, sazise ilizwe lonke, sazise wonke umuntu ngenkalazo zethu esilazo. Njengoba ngitshilo nje, indaba esilayo lo nyaka indaba yokhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Ndingathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolo oluzayo?
Sinokhetho oluqondileyo, umkhetho olungelabuqili, umkhetho olungela hlukumezo kwabantu. Yikho nxa singaba sisonke sibuthene laphana sizenelisa ukuthi sisazise umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Siyanxusa njalo wonke umuntu oyenelisayo abe ngathi mhlaka 24 September e United Nations phambi kwama ofisi e United Nations eNew York.
Lo ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ongomunye wamalunga enhlanganiso ethiwa Zimbabwe Diaspora Voices obexoxa ecingweni le Studio 7 ese Indiana ngapha kwele Melika. Kunjalo nje untombazana owethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokuthi wamdlengula esaleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu uSusan Mutami ubikwa ezakuba khona emhlanganweni we-United Nations lapho azakwethulela omunye wemihlangano ye-United Nations athi yikho okwamehlelayo. Umtami uthi unxuswe ukuyaphawulela athi ibudlova bukamongameli Mnangagwa ugatsha lwe-United Nations olubona ngezabantwana labesifazane. Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama-civil society organizations bathi besabela ukuba umthetho osalolongwayo owe-PVO Amendment Bill ungaphumelela ube ngumthetho ulakho kuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owePVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwalezinhlanganiso ezizimeleyo, ixotshe abantu abasebenza khona, ifaka bakhe oyabe aphonjwe uminista kahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekukupheni i-funding lokuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe eziningi zizathuleka ukuthi zikwanisa ukudingela abantu bakithi imali ngenxa yokuthi imali yayisihamba kwamanye amazwe alenayo uhulumende ongancindezeliyo ngendlela lomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo lengozi engaba khona la kuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu uGumbo.
Sonke siyakwazi ukuthi uSmith uthe esebhanile ama trade union nalawo konke nama opposition political parties sanazeludi kwacina sebesiya kurevolution liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnankakho kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khonokho abakwenzayo ukuvala i-civil space kudangerous kiyo iregime kiyo uhulumende kamnankakho ukuthi abantu bona bamphikisayo uma bengasela sine space sokumphikisela kiso esilokuthula engabavalela kubaphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Kane osebenzisana lozulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there's a disaster won't be acting liberal, because they'll be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uzulu usizo lokudla uma kuthe kwabanzima ngike isebenze ngendlela ekhululekileyo ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona.
Kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uzulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wentuthuko yembuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesikhathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kunsukwana ezisanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be intervening, so that if they are making mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not the agreement that we have.
ukuze ziphumelele obala singuhulumende kumele sazi ngayo wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu ukuze ukuthi makusenziwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batho ukuba kulesivumelane bani kulabo abangena kulezi zigaba
kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende esithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo ulakho ungamsebenzeli uhulumende kuhle besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala izulu lesikhukhula lokunye ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lulodaba lokuthi okhethwe izolo ukuba yinhloko kahulumende weLebhelithane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba ezakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Okwamanje sekilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 ngumubharaki ekulili ma West hayi ufuna ukukhuluma ngendaba yemthwakazi ke omqondisi moyo laphana ongupresident wabo abantu bakhithile ngalahlekiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu omqondisi nengabazukulu bamashona njengoba kusetshenziswa usibusiso moyo ojonathan moyo wonke labo onkosana moyo bengabazukulu bamashona ngenxa yezibongo ezilokudlulana lamashona labantu besikhathi langeni lezinye inhlobo zemathebeleleni besetshenziswa ingani ngabantu abakuleyo ndawo abalolo hlobo kodwa bezodivida nje amavotes eopposition. So abantu bakhithi ngenxa yokungavuli kwamehlo ababoni ukuthi omqondisi nga iproject ezani umthwakazi nje ukuthi idivide i-opposition vote. So umuntu uma evotela umthwakazi usifananele lomuntu wezanu nje akushiya akuhlukana ngalutho yakuyivotela izanu akusoze kutshintshe lutho. Ichange oyifunayo leyo sozuyithola yabumfana nomuntu olahleli ivoti lakho kuzano. So abantu abakithi vulana amehlo lingaboyengwa ngamaproject ezano omthakazi afandwa ezano. Ngiyabonga.
Studio 7 ngiyalibingelela linjani basakazi abahle. Hayi siyabonga ukusebenza kwemadoda isizwe imbono ohlukeneyo kubahlali belizwe. Hayi mina ngikhuluma ngiselibhane lapha esigabeni sasemandawe ward 22 bengithi mina dlulisa umbikothi la engikhona ngicabanga ukuthi abantu abaningi sengiye ngasaveka ngananzela ukuthi abantu abaregistanga people are not registered. Loko kusho ukuthi khona siyacela ukuthi uhulumeni athumele futhi isebenza gezi zakhe zibuyisondele phasi kwabantu babuye bazohlola futhi njalo bananzelele ukuthi abantu abakoregistered abantu kuze abantu baregister abantu abaningi abaregistanga cela izeke isondele phasi kwabantu.
Ngibingelele kustudio 7 ngibingelele abasakazi bonke labalaleli ngithi ngilombuzo lapha enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu beqoshana lezanu izanu PF leya abakhokheli bayo bonke ingane zabo zifunde eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya ingane zenu zifunda kanjani kusasa lazo lini njani landi nabazali elilandelayo ifuture abantu benu ikuphi malilandelana lesizwe esibulala ikusasa yalo abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona basebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe elingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle yibo futhi umkhwenyana wabo mnangako yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo belungisa ngani balungisa izinto zemizi yabo izinto zesizwe asike sizinukela amakhwapha mpela sizinuka amakhwapha ukuthi athi silandelane. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena but wena ulandela wena uhamba ulandela impondo zakhe lapha ehambe zisetsha khona lapha kulodoma lapha kulamatshe lapha kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo imidlalo livalwe kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona abantwana bayakhe ezweni lapha abafunda khona.
Kanjani msakazi nabalaleli be-Studio 7? Ayi mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othena abantu be-CCC badlula sisengo bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president yeZimbabwe. Wena baba ucabanga ukuthi yena umqondise engali khumana elizwe laseZimbabwe. Nje ma ucabanga nje ma uphupha nje wena ubona ngathi ngelinye ilanga nje iZimbabwe izovuka iqhunyiwe kuthiwa bona umqondisi sekungu-president wasemathebeleland. Ngoba nawo uyayibona nje imathebeleland ne-ZANU PF yawena khona ngale mathebeleland emakhaya kubotsholotsho kuphiya wena nje iZANU PF. So wena ucabanga ukuthi umqondisi nje ngali khuma nje ilizwe laseZimbabwe na ebe u-president? Ngoba wena uthi abantu be-CCC badlula sisengwa bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president. Ye uChamisa unawo ama-chances okuba yi-president mara umqondisi akanayo ne-chance yokuthi engali khuma nje ilizwe leZimbabwe. Just nje ukudlala ngengqondo zabantu nje kugisa abantu nje ngento engekho. Uyavele iqhume ngaphi umqondisi? Ngoba nawe nje nawe ne-MRP yakho ne-ladlula sisengwa ngoba kuyafana. Umqondisi angeke aliqhume ilizwe laseZimbabwe and futhi angeke aze avuke kuthiwa sekungumqondisi sekungu-president yasemathembeleland. At least uChamisa unawo la ma-chances lawo.
Salubonani emsakazini we-Studio 7. Ningabe ninjani kodwa liyaphila? Abalaleli baziphilele kodwa lapha bakhona. Mina sengiyavuma mina ukuthi hayi eZimbabwe kulobandlululo kakhulu eZimbabwe. Sengiyavuma mina. Mina sengiyavuma. Kungani kanti kwele South Africa kwachiswa u-Elvis Nyathi? Awuzange kukhulunywe lutho kodwa kathesi sokukhulunyelwe isigulani. Sasithi sona sikhulumisa ishoni. Why uhulumeni weZimbabwe sesiba lenkulumo kodwa kungafanga muntu? Laphana kodwa kwachisa umuntu, umuntu wafa ngokuchiswa akazange wakhuluma lutho. Kwezo sithi kathesi umuntu sekhulunyelwe ngokuthi uthe yena lisho ukhulumisa ishoni. So sekhulunyelwe sebesithi sebengikhona bekhipha umbiko labo bengani bakhonona. Hayi eZimbabwe kuyabandlulwana, kuyabandlulwana. Kuchuthi lokhu akuqali ngomqondisi wethu amashonali amaNdebele kuchuthi kusukela phezulu. Le ngiyabonga msakazi.
Studio 7, Studio 7 siyabingelela kontu kamini komukini lonke ma-Afrika mahle. Silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini zama ukuqondisa abantu abakebekele ukukhuluma ngomunye umuntu kodwa ke la lokuziyi-RP le siyayikela ngani yesifaka uhlukuza ilobu zethu i-South Africa. Abasikile ekuvota sizabuya sizovota. Sizazihambela thina njengokuhamba kwethu kodwa ke bekhangela ukuthi noma ukuvota is wasting time. Kungani bengazama ukuthi indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibangula. Ngoba phandle kokulwa ngekukhululeka ilizwe. Ilizwe lifuna kulizwe vele kusho kuthathwe ilizwe kulindiwe. Lokho kuloko kuthiwa hey amanye vota amanye vota la hayi mina ngifuna ukukhuluma mangu. I-RP la izabe azama iparty ihlangane zibe amaparty amahlangeneyo. Hayi khona ukubumbwa kwesiqembu qembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni amalokuzela amapolitika la yahle. Kanti kungabunjwa kube iqembu eyi-1 kube namaqembu ayi-2 sonke into eyi-1 e-strong. So hayi ngiyalungelela lonke lihlobo. Hayi ke lizama ukuthi lisezele khonoko lingabe liloku elikhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu. Umuntu nomuntu limekele yenza okwakhe kodwa sitshengele ukuthi amaparty engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Sayibonani, sayibonani u-Studio 7. Hayi ungulube lapha e-Cape Town. Hayi siyayibonga usizisa into ezimnandi. Hayi siyalivingelela lonke ka-Studio 7 abasekhaya nabaphandle. Hayi siyalivingelela lonke bese mvulisa be-CCC konke iZimbabwe yonke. CCC salibonani mamukasemese mazimbabweni pa-CCC singasaruzi reganda. Hayi cela ubuze lapha kini nani ukuthi anibezanu babona yiwo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na kumbe wothi yiwo abakwazi ukuvusa naye ilizwe leZimbabwe. Ngisakele imbuzela uChuma nalo mbuzo lo ukuthi lokho kusho ukuthi abantu yabakubona kungcono yini ngihlala kahle yini. Hayi ngicakele imbuzela uChuma lo gawe ukuthi into abayibonayo ayiboni nje into abantu behle begcwele ilizwe phandle amanye amazwe bexotsha lezibhedlela babona into emnandi na. Hayi mabe khoya cakele ngidibanise nabo labe layinini yabo. Hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nawo. Ngiyabonga Studio 7 ingiqhubela imessage yami ihambe. Angifuni ukhuluma mude kakhulu safuna ukukhuluma labo chumi kakhulu ngembezi bona bathini yabonga
studio 7 studio 7 sanibonani mina ngihlutshwa ngabantu bakithi imthwakazi singabeka imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani basupporti zanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni izanu kayifuni asoza votela ichami so ukuthi bavotela ngoba lo mqondisi kangenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani basilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumilize siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yena izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnangaka bazaliquma balithini kungavota ungasihlale kuphela sikhongubukela
salibonani 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 ku studio 7 injalo ku studio 7 aba yaphila lithi kubingelela ukuphela ku studio 7 hlobo labangani lonke ngendawo ngezindawo ingelela konani esigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha ingelela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela i studio 7 naye umuntu ayo studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangazi abaningi kulo ongangaziwa bengela tawo khona lapho emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mtala wami amakhona yakwada amlalela istudio 7 lapho khona ntukubonga nje
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala imnenge. Omama besigaba sebandla le-CCC, the Citizens Coalition for Change eMatabeleland and South, baziwa ngokucula ingoma ezimnandi. Lesi yiso njalo isigaba esasivela amalunga amaningi eqembu leZaphu elalicula ingoma ezimnandi ele-LMG Choir. Umhlabeleli uVusa Mkhaya njalo engumhleli wezingoma uqubanise ingoma yabomama laba ethiwa phansi komfana wahlanganisa leziginci kesizwe ukuthi uphekeni uyakukhwabitha na lokhu akuphekileyo. ukhangela ngaphansi komfana kulento esukumayo yiyo ke ingoma ye CCC Matabeleland South exutshaniswe nguVusa Mkhaya. Uvusa Mkhaya ke liyamazi ukuthi ngumhlabeleli njalo cindezela ingoma. Hayi, sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.